Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza namaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kobulawayo laseHarare.
Selokhu ngathetshulwa yingwe ngikupolitics, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje.
Uxolozo lukandaba lamhlanje ngolwesine mhlazi ku-24, amagqwetha enhlanganiso alwela ilungelo likaZulu alobele i-commission ebona ngokugqutshwa kokhetho e-ZEC ekhonona ngokwethuselwa kwabavotayo ngamalunga enhlanganiso ye-FAZ esekela ibandla le-ZANU-PF.
Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu ugcizeleleke phezu kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
I-Commission yezokhetho i-ZEC ithi izazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo.
Kunazela ukuthi umuntu mayefika endaweni aphazile ukuzakuzela khona ukuthi mhlawumbe yaphelele lapho ngeyebo ezizolazekuthothele kwenye indawo le i-voters roll njengoba zakwazi ukuba le-demitation. Abanye abasadlanga bakhetha amadiserethele ukuthi eminyakeni esileyo kungozela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza lamaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kuphela kobulawayo laseHarare. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ebusuku ukuthi ibandla le-ZANU-PF likhanya selitshaywe luvalo ngoba libona ukuthi liyanqotshwa. Kodwa isiphathamandla se-Commission yezokhetho e-ZEC umnumzana uTloyile Sligwana uthe ukuphuza kwamaphepha lokhu kubangelwe ukuthi bekulendaba eziphathelane lokhetho emthethwandaba. Sixoxe lomunye wabancintisa ukuba ngukansila kuward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC umnumzana Mbuso Siso.
Selokhu ngathetshulwa yingwe ngikupolitics from year 2000, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje. Ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga, ngilesimanga ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper, i-election ephuze ukuqalisa kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi ku-ward 1 iyaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona, yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe, ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo. I-ZEC awuphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo. Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa-ke hatshi le election esibe layo ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa ukuba ngukansila kuward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ukuphuza ukuvula kwama-polling station kobulawayo sibona kuyinto enje ngabomu, ngoba sinanzelele ngesikhathi siyenza i-voter registration ukuthi ZANU-PF bithatha abantu abaningi abavela emaphandleni ibabhalisa lapha kobulawayo. Esikunanzelele emini yayizolo ikuthi bese kulamakhombi akade ethutha abantu ku-ward 1 uyahambisa kuma-polling station ukuthi bavote. So sibona ukuthi khonokho ukuvula ama-polling station beqamba ngicabanga ukuthi ama ballot papers kawakho bekuyimizamo ekuthi bona laba abavela emaphandleni benelise ukuvota edolobheni. Njalo izanu PF ihaza amaphepha amaningi idolobho lonke. Amaphepha lawo ale message ethi yona abantu bengayivota ngenxa yokuthi ukhetho lurigiwe. Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change asizange sibe lombiko onjalo. Kusithi ukuthi laba abantu ade behaza amaphepha esicabangela ukuthi ngabe ZANU PF bebezama ukuthi beyehlise inani labantu abavotela i-CCC besenzela ukuthi inani labantu abavotela uMnangagwa likhanye liphezulu. Siyathaba ukuthi abasekeli bethu abaningi baphume bayovota babonile nje ukuthi lokho imizamo yezigilamkhuba yabantu vele abangacholekanga, abantu abangelambeko ongcolisa idolobho lonke besebenzisa izimali eziningi ukuthi beqamba amanga esithi thina ngesikhiwa i-electoral malpractice.
Siyabona ukubana ugatsha lwezokhetho olwezek luthi lona okubangela ukuthi baphuze ukuthi bathumele amaphepha yikuthi bekule ndaba ezisemthethwandaba ezibangele lokhu. Lina liyakholwa na ukuthi lokhu kwenzakale ngenxa khona okukumbe kwenzwe ngabomu ukwenzela ukuthi abantu bangavoti ngobuningi kobulawayo laseHarare?
Ama polling station amane namhla kazange avulwe isizathu singesokuthi ama ballot papers kanjiswanga kuma polling stations ngesikhathi. Siyazi thina ukuthi ama polling agents alala khona e polling station elinde amabhokisi. Njalo kuyabuqathela ukuthi kungakaqaliswa ivoting kuhle kubalwe lawo ma ballot papers. Kodwa izeka yenelisanga ukuthi kwenze ngesikhathi lokho. Sijibani ukuthi inhlanganiso ehluleka umsebenzi. Okunye esikubonile ukuthi kuseke kwayangisa ngoba kwezinye indawo ama ballot papers la afike ngezikhathi zemini, isikhathi zabo 3-4 PM, ihola lika 4 sure kambe sure. Kwezinye indawo ama ballot papers efika ngo 5 PM, ilanga selichonile vele. Sibani ukuthi abantu ababelindile kuyabe sokufuna labana abalesineke. Okunye sikusolayo kakhulu kubekwa kwamatafula ngaphandle kwama polling station. Amatafula la besibona amalembu ezanu PF, sibona njalo bethatha amabizo ebantwini bebuza ukuthi bavote njani, njalo kuthathwa amanombolo zefoni. Lokhu sithi ukuthi abantu babengakhululekanga ukuthi behambe elizweni labo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kolunye udaba, amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele i-commission ebona ukuqhutshwa kokhetho e-ZEC ekhonana ngokwethuselwa kwabantu abavotayo ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla le-ZANU PF ethiwana i-FAZ. Amalunga alinhlanganiso abefake amatafula phandle kwezitishi zokuvotela endaweni eziningi zelizwe izolo ebhala amabizo lemininingwane yabantu abavotayo. Ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo uNtungameli Nkomo weStudio 7 ayenze lomnumzana efidlela Ncube.
Kuqondile lokho okuthiwo ngamagqwetha ukuhlangana kwabantu kufakwa kwetafula laphambi kwe-polling station kwesinye isikhathi kumamitha angaphansi kwe-300 meters kuyahlupha kakhulu ngokuba kuyikwethusela abantu, kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engamukelekanga ebantwini abalenjongo yokubamba ukhetho olukhululekileyo. Laba bantu abatholakala kulezi zitishi besithi baya-researcha, besithi bafaka itafula lokuthi bakhangele ukuthi ngaba abantu bavote njani. Yonke lento ilenjongo yokwethusa abantu ukuthi abantu bacabanga ukuthi kabavikelekanga, ngokunjalo bagcine bevota ngendlela akade bengasoze bavote ngayo. Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu kugcizeleleke phezu kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
Sibone abanye befaka umthetho ezandleni zabo bebaxotha abantu labo, abantu abafana labo Themba Mliswa oncintisa elilunga elizimeleyo labanye abe-CCC, kanti abanye babikwa bexotshwe ngamapholisa. Kodwa endaweni eziningi amapholisa abikwa engenzanga lutho. Ungathini ngalokho?
Izinto ezinjalo zibanga ukuthi kugcine sokulempi elizweni, sekulokuxokozela elizweni, sekulodlame elizweni, ngoba abantu bagcina bengelayo enye into abangayenza ngaphandle kokuthi bazifuqele ebona ngokwabo, ngoba nanku phela amapolice abukele kabavikeli. Abantu bafuna ilungelo labo, ilungelo leli labo yangegazi, ilungelo lokuvota labo yangegazi. Kwafo khokho, kwafo khulu, kwafa abafowethu, kwafa odade, omama, kwafa abantu abaningi kakhulu ukuze sibe le mvumo yokuvota. Ngakho kulilungelo abantu abangasoze balithathe kancane kubona belishukumela ukuthi balivikele. Nxa bebona abantu befaka amatafula besethusela abantu endaweni zonke nje lapho bathanda khona, yinto engamukelekanga ukuthi abantu bethuselwe ngalendlela. Ngakho ke abantu ubona sebezisukumela bezenzela bexotha yona fazi leyo, kuwukuthi umthetho ubukele nje kawenzi lutho, okuyinto nje eyenza ukuthi lolu khetho kugcizeleleke ukuthi kuyadlalwa nje, kuyadlalwa nje kakhulu, aso vote ekhululekileyo la kancane.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izembusazo wexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwobulawayo. Imbiko esithola kwezinye izigaba ezitshiyeneyo zelizwe ezibalisa iTV iMakoni ikhomba ukubana ibandla le-CCC lilamavoti amaningi, liyanqoba ukuthi eNorton obemela iNorton edalele phelamende umnumzana Themba Mliswa usevumile ukuthi unqotshiwe ngumnumzana Richard Tswangirai owe-CCC. I-Commission yezokhetho iZEC ithi izakwazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Li-Commission yazise njalo ukuthi abazakwethula impumela ingaveli kuZEC bazajeziswa. Kusenjalo abantu abavotile kwezinye indawo kobulawayo eziphuze ukuvulwa baze baqeda lamuhla emathathakusa. EHarare kwezinye indawo belokhu kuvotwa ngesikhathi siya emoyeni. Omunye wabahlola lolukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 akubonileyo kulezo ndawo.
Lo fuliana umantu wakule business center kwenye kule police station kwa hapani etende kato patile fiti izitende zita nga ufusia epustenda ka so hiko nato besikona kakiesi sando unangere uti police station inaleana ivule mohani emini na mtani uto kusilela ama paper so miwaka ya uto wazafara mohani uokseni izindela na mafichane uti kufandu kusila paru wa mabichu wabani lugu ewa nengu wapago yeku kula wande wame lupa vote abashula phose amakhulu amane baningi ayisiyo yonke indawo lapho kugcwele khona abantu sibe sadlula lakibo Mketa kubo-Baptist Church ngale lapho sikebule khukula abantu ngoba la indawo yakhona iphalise ngama-one ukuthi ithole izinto zonke soba sebevula ngama-one so ngezindlela sebekhanyisa nje ngamalayi khona la wesola ngoba ngamatende so indawo yakhona nje ezinye lamagetha athathileyo ngoba kusetshenziswa amasola.
Like laxoxisana yini la bantu njalo bathini ngalesi simo?
Uhlupho lukhona ukuthi kulabantu abangomama nxa sokunje semnyameni baya bengasaphathekanga kuhle ngenxa yokuthi izindawo lezi ziyakwazi ukuthi eziningi zakhona zabe zigcwele imtikila mkhuba. Abantu abangathatha i-advantage yokubona abantu abalokhu bephandle ngoba nxa kuzeukuthi umuntu khaya ukuthi uzaqeda ukuvota ngaipolling station izavala ngo-one ekuseni kokhaya kuba lohlupho kakhulu ikakhulu ebantwini abangomama.
Bengabe bekhona yini abanye abakhaleleyo laba bona bebuyela ezindlini kumbe abanye abakade belokhu besiza ukuzovota?
Abasoze baswelakala abantu ababhela emoyeni ngenxa yokuthi abanye phela bavuke ekuseni ngamasikisi bezitele ukuthi kuyaucha u-8-bethehwamugwabo wathumela bathumela khona kodwa benaso kumele avuke ekuseni ngosikisi ukuthi uyabe ezele ekhomendlini mhlawumbe ngabo-5 kumbe abanye baphumele ngama-4 ngoba abanye bengaqeda labo-intalilabadi kodwa khona mina bebavuke ngama-4 baqalisa ukuthi ngamabizo abo besuka lapho besiya laphana kodwa ngokunjalo vele laba abafanela bekhathibathi ematendeni labo bavuke ekuseni ngovi kodwa balinda bona bashale isikhathi semini lapho kuqaekhona ukuvota so naturally abantu laba-agrestiniwe njalo abaningi bagcina bekhalala.
Ezinye inkinga elibone abantu bebhekana lazo yiziphi kulolu hlelo?
Kunanzelayo ukuthi umuntu nxa efika endaweni azitshele ukuthi uzavotela khona ukuthi imikhathi yakuthengiso kade lingekho futhi kuthengizolaseliphosele kwenye indawo le i-voters zone njengoba siyakwazi kuba le-demitation abanye abasazange ba-checka amabizo yabetshele ukuthi eminyakeni edlulileyo uvotela phakathi ngasefika lapho ukuthi ibizo lakhe selisusiwe lapho solabo indawo ekhathana ngaphandle lakhonokho ukuthi abanye abantu bayalinda kodwa kungaphumile impumelo esathileyo ukuthi khonokho abakulindileyo kuzaphuma sikhathi bani mbe kuzakuya sikhathi bani esingakutsho ukuthi lawo mawalindileyo ungacathi ukuthi azakuya isikhathi so kungana kuthena kusenza ukuthi abanye abantu bakhalale njengoba siyakwazi ukuthi ilizwe lezimbabwe abantu ngabantu abasebenzayo so esikhathi esiyangumuntu yasekhaya ukuthi ilanga lelombe selinasifike ngazange asuke kwabantu abanethiza besecabanga ukuthi mana asuke kathethi uzathi mhlawumbe sephenduka mbe angasaphenduki ivele ilanga ekhethwana
njengenhlanganiso yezesine ehlola lolu khetho lingathini ngalo
sizakhiphaka umbuzo kumbiwo ogcweleyo njengoba abantu bokubesavota zakhe umbuzo ogcweleyo ngokuthi uhambe njani kodwa kwakhathi esingakhuluma ngalokho esikubonayo lapho sihamba khona esikulandzelayo ukuthi nxa abantu bengasavotanga ngesikhathi basikhangele ukuthi bavote ngaso ukuthula lokhu bekulondoloza kabakho asebesenza ubudlwangudla so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke besenza khonokho beziphatha ngaleyo ndlela lokuthula phakathi khonokhana yinto esiyikhuthaza kakhulu siyinhlanu sezimbabwe electing support network izesi sibe sesikhuthaza ukuthi okwenzakeleyo kathesi sasingakukhangelanga ukuthi izakwenza ngoba eminyakeni yonke kwakuvote kuhle ngesikhathi esiqondileyo kodwa-ke kathesi kunanzelela ukuthi hhayi ngantu kulezi khuthazo ezilaleleyo so siyakhuthaza ukuthi inhlanu ingaphindi ikwenze lokhu ngoba kuyahlukuluza abantu abantu babezisele ukuthi bazovota kodwa bagcine besehlukuluzeka emoyeni njengoba kunenhlanu eziground lapha ezibhodabhodayo so ngathi siyaxobisana labo sihlangana labo khonapho labo bebona khona ngesikhathi kubonayo bakhona amabandla bakhona laba abakhangela bezimele zikhona inhlanganiso ezilakwamanye amazwe so hhayi bakhona.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isikhulumeli senye inhlanganiso ezihlola ukhetho oluqhubekayo elizweni ezesin koBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje-ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wendingindi uqhubeke uhlasela abaningi koBulawayo kusukela uqhamuka ngozibandlela. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulesiqiniseko sokuthi uzanqoba kukhetho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kuhlelo lapho elithumele khona imilayezo yenu nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani lonke? Hayi siyabonga, siyalubona ukhetho olwenzekayo ekhaya mpela kwelaseZimbabwe. Hayi umnomzana mpela upresident wethu, hayi yena ubugebengu yinto zakhe, ubugebengu yinto zakhe mpela. Kodwa hayi sizohlolisisa sibone nje ukuthi imphumela izoba njani, kodwa hayi mina ngendlela engibona ngakhona ayakuthembisi mpela. Kusase semnyama ebusweni benkawu, kusase nyama ye babhizi basroba right left and right ngaso sonke nje isikhathi siyarojwa, akukho nje into ehamba kahle nje ekhaya. Ye kusho ukuthi sisazophila sikwamanye amazwe kuyofuneka nje ukuthi sibekezele bafowethu nabodade wethu, mhlawumbe ngolunye usuku uNkulunkulu uzosiphendula. Ye sithandazeni sincengenini ukuthi uNkulunkulu asiphendule imithandazo yethu, ngolunye usuku nathi labo esiloku sibavakatshele emazweni nabo bazogcina sebesiza kithi. Siyabonga Studio 7 ngezindaba sithumela zona njalo imihla namalanga, lani liphathiseke kwabasekhaya liphephe. Imlomo yenu ingabi mide kakhulu, makungafanelanga ukukhuluma ungakhulumi, khuluma lapho okufanele khona kuphela ukuthi ukhulume, ngoba nempilo zethu kufanele ziphephe. Siyabonga kakhulu lo okhulumayo Mmelo Sikhumalo wangasedandanda emzola le phansi ezihlahleni ezinkulu. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 obengelelayo okasibanda lebhansi elupanile mina ngizwa ngisiba lusizi ngisiba lusizi kakhulu ngendlela eyenzakalayo ekhaya, eyenziwa ngabafowethu, eyenziwa ngabodadewethu, eyenziwa ngabazali bethu, okungangokuthi kambe bangaze bavotele izanu futhi iminyaka yonke lokhu behlala bevotele iphathi eyi-1, okungangokuthi kambe shuwa kababoni yini le nhlupheko esinayo. Namhlanje bona laba abantu okuthiwa abantu abakuthi abayalima bayenzani bayenzani abenza ama project what abanye ngobuningi babo izinto lezi babuye bazozithenga ngokusebenza kwabo ngaphandle emazweni bebalekele uhlupho bebalekele ukushwela kwemisebenzi ekhaya bebalekele ukuthi bayantu ababo bayalamba bayaqhwanda lapha abaqhwanda khona emazweni la abazweni baphila kabuhlungu abazali boni bethu bebathathe ilokuzeni amavoti banikeza izizani bathi izani ilungile ngoba izani yabi banikeza indumba mhlazana wamavoti banikeza indumba mhlazana bikwenziwa amameeting igqoka izintharo lezi zigqokayo izigqokelwa ukuthi ngoba liziphiwe kanganani yini lingacabangela abantwabenu lamadoda eni labakhwenyana benu labomalumakazana wenu abangaphandle abangekho abaphila kabuhlungu
ngithi leyo zanu bayakutshengisa ukuthi balovalo besaba ukuphuma esikhundleni kungakho-ke babona ukuthi liyamuhle izinto azibamelanga kahle sebezama izindlela ezingamanga kahle ngitsho noma bengathi bayawina eqinisweni elihle abantu bazabejuthile especially abantu abaselayinini ngalesi sikhathi elinde ukuvota
studio seven linjani ku-studio seven basakazi lonke linjani hhayi ngilethi ukubonga kuphela namhlanje ngilethi ukubonga kuphetha unkulunkulu alibusise ngalokhu elikwenzayo ukuthi nikindiza iindaba ezinhle unkulunkulu alibusise
studio seven siyabingelela siyabonga kakhulu umsebenzi sesisafika emaphethelweni okuzama ukuthi siye ku-election hhayi siyabonga kakhulu kodwa silokushaya luvalo okuthize sikhona lathi lapha ukuthi sizovota kodwa uvalo lona ngeke luye lusishaya ngoba siyazi ukuthi i-history yeZimbabwe nge-election vele banjani ngabe kuthiwa abantu bezimbabwe bonke bayakubona lokhu mina engikubonayo ngaba asikho kuyonke le nkinga ngoba ukuvota ukuthi umuntu enze intando yakhe intando eningi ilandele uma kuthi amazimbabwe asevotile izeki ayikhiphe imiphumela yabantu iye kubantu nge-free and fair odliweyo udliwe owinile uwinile akula muntu ole-right ukuthi ethi abantu ma bevotele kumbizanu free and fair eyokuthi akubuse i-TPC no asikho njalo but intando eningi uma abantu sebefuna i-TPC ukuthi iphathelelwe likamthaniya izanu PF labantwana bezanu bona abasapota izanu abavume ukuthi amazimbabweni asefuna ukuphathwa i-TPC into esabe sifuna i-fairness so labo abe-zek ngibaxwayisa ukuthi abakhiphe imiphumela ngokukhulu kushesha kungakuthi sikhona and bengathathi ihlangothi uma kuthi i-TPC winile abanika umbuso uchamisi ikwesekuzikucele lami yikhona ba njengamanje ngizovota ngivota ngobuhlungu bokuthi ngifuna ukuthi ngikhiphe ujob scala ejele ngevoti lami ngoba ngiyabona izimbabwe ilokucindezela kakhulu abantu abangaboni ngaso linye layo siyabonga singathi unkulunkulu ngabusisa amazimbabweni ukhetho luhambe kahle ngendlela eyimfanelo sithi god bless zimbabwe amen siyabonga kakhulu studio seven
sile sicelo ezingumuntu lowu obizwa kuthiwa uphethe zombusazwe ukuthiwa angishoni sibanda lo muntu lo sicela ukuthi ngakuthi uyamambijanini into yakhe leyazama ukuyikhuluma le asapoti iparty yakhe leyo isapotayo enkulu siyacela ngoma usekele ukudisturb abantu angistoni sibandalo umuntu wezanu PF straight ulicubungule ezombusazwe hhayi akusilo qiniso leyo umuntu okhanya ngani nje kazazi lokuthi uthutsha ngaphi uya ngaphi akula muntu oxakule ezombusazwe othatha isayidi yeyodwa mnyaka yokunkuhlale ekhuluma into eyodwa sicela sihloniphe umuntu engabe siqede idatha ngokwenza into zakhe ezingaqedakali nazokaliwo siye sabe ukuthi kuyapespak ulipublic yestudio seven siyathethisa ngantu yasiyamthukana lo muntu lo uyadelela lo uwezositshela into yakhe ebolileyo ngaqedakali engazwakaliyo lo kuzama ukuthini kathule vele ngabe bekhuluma kugruphu lethu leli ngoba siqedele idatha siyavula inonsense yakhe singakwathi kule nto zayikhuluma ibi kangako siyacela ngomusa siyacela ngomusa angistoni sibandawoni lo ami inonsense yakhe leyo inonsense leyo yenzayo leyo asiyifuni thini asithandi kulayela idoti thini asithandi siyekumlayela idoti kame ngento yakhe leyo support okusapotayo aphelele lapho kuyasidelela lo
studio seven siyabonga bakithi mina kakhulu yimi engibongayo ukuthi vele sikhavela indaba zezimbabwe ne-election kuningi engikufundileyo kukhona okanye endlela ade lisakaza ngayo kuningi engikufundileyo okuvela ebantwini hhayi siyabonga kakhulu studio seven
linjani emsakazweni westudio seven balaleli kunelabasakazi okhuluma ngunkosi ophuma endaweni yasenkayi ya yazi abantu bezekhi lezanu iziyelele straight basenzela ishiti kuphela sikwate kabi sitshone sibhizi sisemalayinini lapha simile besenza opopayi babo befihla amaphepha besenza isitshelo sayo sokuriga sinsilokhu kwaba lo mgaba kaze sikubone okunje gaba wayekwanisa ukupheka izinto zakhe kodwa angapha akungakhanyi lokhu abakwenzileyo yazi izanu sisiswele ukuthi yenzeni sisiswele siphele yomaplani okurit seyefuna ukubuso kwenkanga manje lo nyaka bayicinde into yabo baphume bephele mna ngagokahle athwale zakhe ahle ayihlale emaplazini kwabo sijwayela kabi sithone silinda amabhaloti lapho ezenza into abazwayo besithiye badiliwe amakhotha amakhotha okwenzana ukazi umonzora wathe funa ukuwithdraw babesithi bona 11 days awusavumi sebeprintile so o 11 days lezi bebesenzani bebengakwazi ukhetho lolithile ukuya nini lokho ebalungiselele ukuvota after 5 years bebengakwathi kulama-election azayo futhi manje wathe sesiwathi akumele abe ngo-2028 kwinade bekwenza besenza iziyelele zabo la basishele ingqondo
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Njengoba sike satsho balaleli sebeqalisile ke ukukhipha lokho okuthiwa ngama V11 okuphanyekwa phandle kwalapha ukuvotwa khona okukhomba ukubana ibandla lesi liyakhokhela ezigabeni eziningi esezibaliwe okwamanje. Kodwa ke silentathele izindaba yethu umlondolozi Ndlovu osecingweni nyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga Kandi.
Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuhamba njani sizwa kuthiwa impumelelo siqalile ukuphuma kukhona yini eselikuzwile?
Ye, impumelelo siqalile ukuphuma sibili kodwa engingakusho mina ukuthi lapho ngikhona ngise Harare sengingafika eWestley ba eWarren Park ngangena eBelvedere abantu lokho besavota kuma constituents lawo ngoba ama ballot aphuza ukufika kodwa abantu njengokuthi umongameli Zolo wengezelele ilanga ukuthi namhla kube lilanga lokuvota so abantu abakwenzile namhla ukuthi bayaqhubeka bavuke besiya kumaplatforms sathi yebudiriro abantu lokho beqhubeka bevota kodwa sesikutholile okwamanje sesithole umbiko ozela ummeli weNorton akade ngummeli weNorton umnumzana Themba Mlisa osithumele umbiko iWhatsApp odio lapha evuma ukuthi hayi usenqotshiwe libandla leTriple C unqotshwe no Richard Tsvangirai enothoni bekunqintisa uRichard Tsvangirai OSCCC uThemba Mlisa onqintisa ezimele lo Constance Shamu onqinti obeyinqintisa imele ebandla leZANPF kodwa imbiko sesithola ukuba uRichard Tsvangirai nguye othengumeli weTriple C enothoni.
Manje ungasitshela ukuthi ngokuzwa kwakho impumela ezinye indawo ikakhulu emaphandleni lapho okungamaphepha afike khona masinya ihamba njani?
Yena kule khona siyathola kwezinye indawo.
Siyaxolisa lapho icingo lukamlondolozi ukhanya lungeni kahle. Kobulawayo silo Anastasia Ndlovu. Anastasia, ungasitshela ukuthi unjani umumo? Hello? Mlondolozi ukhona?
Yeyikhona.
Okay, besibona ngani ucingo soluyile. Ya, manje ungasitshela ukuthi nxa sokuthiwa sizike seze ukubana nxa bengezelela isikhathi kade bengavalanga baqhubekile ukuthi ukuthi abanye bagcine esinye isikhathi sicine sesichaya sokusiba khona ngezikhathi ezi abantu belele. Manje kuyahamba njani khona pho? Bakhona yini abalokhu bevulile bona kade bevalile kumbe kuhambe njani bahle baqhubeka?
Ye, njengasika polling station eWestley Primary School lapha kade sebevele bevalile kodwa bavulele abantu ukuthi beqhubeke ukuvota. Ngifike khona ngo-1 AM ekuseni ungathola abantu bevota njalo okunye kunanzeleke ukuthi abantu abaningi balele ezindwendweni ngoba ibandla le-Triple C belisebenza abameli babo akade betshela abantu ukuthi bengasuki bengayi ngekhaya ngoba besesabela ukubana balakho ukunqotsha kodwa ngiye ngafika eWarren Park G primary school eWarren Park 4 eprimary school lapho ngithole khona abasekeli bezanupf bethaba sifike ukuthi hayi akuvotwanga indawo akade bengagelanga ukubana benganqoba. Ngikhulume nomunye umsekeli bezanupf umnumzana Lamekthinyayi yena uthi hayi ibandla lakhe kalila ndaba lokunqoba emadolobheni kodwa abaningi bebekhala ukuthi kanti kini imbangela yokubana amaphepha la aphuza ukufika kuyini khona kuzakala ukubana iHarare yiyo eseduzane nasemakhaya khona emakhaya amaphepha efike wonke ebusuku. So enye impumelelo engiyitholileyo ne-counseling eTipinge kwenye i-polling station eyazalangokubana yi-Tarkwirila Community Hall eTipinge South Constituency lapho
Mlondolozi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Hayi, siyathemba ukuthi siza kubamba ngokuya kwesikhathi sizwe ukuthi kuyaba kuhamba njani. Siyabonga. Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungumlondolozi Ndlovu, intatheli izindaba yethu esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.